isi ndichiti moswera zvakanaka.
So kuizika December ku VOA Ndebele.
Vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina eSino Hydro kuqhubekela phambili ewange. Izisebenzi zikhala ngokuhlukuluzwa nokubhadalwa ngedola leZimbabwe, kodwa izisebenzi ezingamachina ziphiwa idola leMelika.
Into yenza ukuthi izisebenzi ziku-drag indawo yemali, because amanye amakampani bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar.
Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Sifundo bani esingatholwa ngeleZimbabwe?
Ayaphuma amabandla wonke, kubuye abakhokheli bamabandla baya-interviewa, bayatsho abakuthoyo, o-EFF, o-Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile.
Lokhu kulokwesaba kwele Bhilitani kulandela ukugwazwa kwelunga ledale lephalamende emhlanganweni lezakhamizi.
Nga bekhangela history yakhe, ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokuyakufunakala ama-ransom bebambe izikepe olwandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngisela kwezisebenzi zenkampani eyamachina eSino Hydro kuqhubekele phambili ewange. Izisebenzi zisithi ziyahlukuluzwa njalo zibhadalwa ngedola leZimbabwe, khona izisebenzi ezingamachina ziphiwa idola leMelika. Inkampani yeSino Hydro yiyo eyaphiwa ithuba lokuqhelisa isitiji esigaya amandla kagetsi esezesa ewange. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo izisebenzi zeSino Hydro zabeka phansi izikhali zesithi zifuna uholiswa ngedola leMelika njalo zihlonitshwe. Omela iwange edalele phalamende umnumzana Daniel Molokele webandla leMDC Alliance uke wazama ukungenela kulolu daba, kodwa kwehlula ngoba enye inkokheli yezisebenzi ibikwa ibingafuni ukuthi angenele ngoba kuzakhanya sekungathi sekulezo mbusazwe. Sixoxe lesisebenzi salenkampani umnumzana Dejanazo.
Into yenza ukuthi izisebenzi ziku-drag indawo yemali, because amanye amakampani bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar, so imali abayiholayo incane kakhulu. Yikho ke sifuna lathi ukuthi sizengezele imali khonapho, yikho kuvuke konomzindo khonapho.
Manje kuyini osokwenzakele? Kathesi siyabona ukubana u-MP omologele ungenele la kulolu daba, uhambe njani?
Ya bayazama ukukhulumisana i-HR lo MP lama-stakeholder bazama ukukhulumisana, but uyabona lapho kukhulunywa khona ngendaba zemali into ziyahlupha abantu bacabanga okuthiyeneyo, okugcina abanye zethatha indlela engavunyelwa labanye abantu. So umologele laye trying by all means ukuthi into zibe right, but njengoba u-MP oku-opposition side kawamlaleli kakhulu, but is trying by all means ukuthi into zilunge.
Manje ungasela ukuthi ukustrike kwenu izisebenzi ze-Sino lezi kungabangela na ukuthi elizweni kube lo dubo lwamandla egesi?
Ya amagetsi aludubo, but na elokuzeni, because ama-workers awezesa they're all the waiting ukuthi babone ukuthi outcome ye-Sino Hydro izakuba njani. Ingaphuma ile positive result, then kuzabangela ukuthi abe-ZP labo bafuna ukuthi bayengezelele imali, since ilokuzenileyo ngeyabo, abangeke bayayivele ama-contractors bona bengama-owners amagetsi. So kungabangela i-shortage yamagetsi.
Umnumzana Dejanazo yisisebenzi senkampani yenkampani yeSino Hydro ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHwange. Sehlulekile ukukhuluma lomela isigaba lesedalele eParliament umnumzana Daniel Molokele ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umkhankaso wokhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa uqhubeka ngokuthula. Inkokheli yebandla elibusayo AANC egoqela umongameli Cyril Ramaphosa ibonakala imatasa ibhodaboda isenza izimanga ezifana lokufinya abantwana, ukuwatsha impahla zezakhamizi lokunye okunjalo. Lanxa kulokufuthelana lapha lalaphaya, umkhankaso wenziwa ngokuthula. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze siqathanise umkhankaso wele South Africa lo weZimbabwe.
Lukhetho lokuthi nxa ungaluqathanisa lolweZimbabwe kuchiyene njengentshonalanga lempumalanga. Okokuqala lapha sile Independent Electoral Commission IEC okuyikuthi ende ikhululekile angeke uyifananise leveke. Nxa ungakhangela ukuthi ivine kade kungela ma independent candidates, nxa besiye court lama court akhona ayakulalela ukuthi constitution ke ithini. Okunye futhi ama campaigns they are very very free. Ama parties they are given ama slots to present ama manifestos ayo ku TV. Remember ukuthi ende ku state broadcasting media. Ayaphuma amabandla wonke kubuye ama abakhokheli bamabandla baya interviewa bayatsho bakuchoyo o EFF Julius Malema bakhuluma labantu bekhululekile. TV iyabanika islot. Lokho eZimbabwe ku isipono sentwala ngeke ukubona. Yikho ubona kule TV A1 41 years into independence. So amabandla lawa sefakile ama manifesto awo, uZulu uyazi ukuthi leli bandla lifuna lokhu lalokhu. Njalo futhi okunye amabandla akhuthazwa ukufaka izikhangiso zawo kumba ama adverts awo. Kuthiwa kawabise kumba ku broadcast ku state broadcasting khona pa. Okufunekayo kuphela yilelo bandla ukuthi libe compliant to imigomo eyikhasa le eyokuthi khona i-broadcasting authority imithetho yayo ukuthi ungakhulumi hate speech, ungakhulumi into ezifana le violence.
Sifundo bani esingasithola?
Singafunda isifundo esikhulu kakhulu babugande kupolitics eSouth Africa. Okokuqala sifunda ukuthi ipolitics kayisilo cala. Akusikho cala ukuthi umuntu abe kupolitics. Njalo ukuthi umuntu abe kubandla elehlukene lelakho akusikho cala. Ukuthi umuntu abe kunhlanganiso kumbe civic organization akusikho cala engesiyo yakho. Ukuthi umuntu abe kucultural organization engafani leyakho akusikho cala. Njalo ukuthi umuntu abe leculture engafani leyakho akusikho cala. eSouth Africa. Ukuthi umuntu akhulume ulimi oluthize olungayisilo lwakho akusikho cala eSouth Africa. Lokhuyani ukuthi kumele ukuthi nxa kulokhetho sokumele licabange ngezidumbu ukuthi isidumbu sizaphuma kogande kumbe sizaphuma koNcube. Akukho. Ukuthi ungakhuluma nje uxoxe labantu ukuthi hey asila manzi awokunatha kuhle kuthi sikhulume ipolitics. Sokumele wesabe kubulawa kumbe ususiyatshona.
Lona ibandla elibusayo ele ANC nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi liyasebenzisa yini ingatsha zikahulumende ekukhankaseni njengalokhu esake sikubone kusenzakala eZimbabwe?
I-ANC ayisebenzisi ingatsha zikahulumende njengalokhu esikubona kusenzakala kwelakithi ukuthi kumele ukuthi kuthathwe kumbe amapholisa uwatholewe ngowebandla elibusayo. ESouth Africa akukho lokho. Ukuthi amasosha abe ngowebandla elibusayo eSouth Africa akukho lokho. Ukuthi umuntu kumbe ngosebenzi ezithupheni kuyathi nxa lisiyathatha izithupha lifuna ukuyabhalisa ukuvota alivimbe. Akukho khona lokho. Abantu bakhululekile. Ongafuni ukuvota akafuni, ongafuni ukuya emhlanganweni lobo umhlangano kungathiwa ngoba president ukhululekile. Kuke kwaba lokwenzakala ukuthi upresident ma ekhuluma labantu bayambuza abantu bekhululekile ukuthi lokhu lalokhu uza kwenza nini. Lokho okhuluma ngakho yesi yakuzwa, kodwa sicela usiphendule kulokho.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. ubexoxa ecingweni lestudio 7 esejohannesburg. Lokhu kulokwesaba kwelebhilitane kulandela ukugwazwa kwelunga ledala lephalamende emhlanganweni lezakhamizi. Umnumzana David Ames wayesenza umhlangano lezakhamizi kwenye isonto edolobheni le-Leon C, lapho ahlaselwa khona ngujaha osakhulayo oleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu odabuka kweleSomalia wamgwaza wafa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Bekulilanga elijwayelekileyo babugande ukuthi amalunga ezepolitiki kuleli lizwe laba esibabiza sithi ngama-MPs ama-member of parliament ukuthi bayabhoda kuma-constituencies abo now and again mhlambe noma sithi noma mhlambe ngemva kwenyanga ezimbili noma mhlambe kwenyanga ezintathu bebhoda behamba endaweni yabo ku-constituency yabo behamba zwisisa ukuthi abantu inhlupho zabo bahlutshwa yini. Ngaleso sikhathi kuyabe kusenzakala umuntu lomuntu noma oyifamily lefamily iyabe ingena bebodwa besiyachazela uMP khonapho ukuthi uhlupho lwabo lungaphi. Ngokunjalo kuye kwenzakala ke ukuthi lo jaha lo layo bengomunye obekade ekhonapho kuleli qula labantu ebekade lihambile futhi liyebona uMP likhulumisane naye, kukanti yena ubehambe leyakhe injongo yokuthi ahambe ayekwenza isigemegeme lesi esenzakeleyo ukuthi ayigwaza umnumzana uDavid Ames ukuthi amgwaze ambulale ngesihluku esinjani.
Uhulumende weLebhilitane uthi yena isehlakalo lesi ngesabahlamuki amaterroristi iterrorism. Ngokubona kwakho yikho na?
Sesithi sesukukhangela ngelihlo elibanzi siyabona ukuthi into engabe yimbangela eyenze njalo lokuthi bathi lujaha lo engabe kuthi ukwenze ngeterrorism. Lujaha lo ngabe khangela ihistory yakhe ule history yokubandakanyeka ezintweni zokuthi laphana behambe bayebamba izikepe lokho sikubiza kuyabe kufunakala ama-ransom bebambe izikepe olwandle khona ngale lokho sikubiza sithi ngama-Somali pirates. Yiko kwenze ukuthi kube lomthelela lo osuke wasenza ukuthi bakujaje masinyane ukuthi kungabe kuyi-terrorism. Yena ube ngumuntu obevele evame ukuthi ahlale engaphansi kwelihlo lamapholisa kodwa-ke bathele ukufa alitsheli. Asazi ukuthi lelo langa uye wabaphunyuka njani amapholisa ukuthi aze ayekwenza inkeme-nkeme yendaba efana lale ukuthi ayibulala umuntu omdala laphana uDavid Ames ngoba umdala ubesemdala kakhulu umnumzana uDavis okuyinto ezosuhlungu ukumbona ebulawa ngesuku esinjana egwazwa ngenqamu ngesikhathi ebekungafanelanga ukuthi bengabulawa ngenxa yokuthi ebesenza umsebenzi wakhe ngendlela avame ukuthi ayenze ngayo okuwumsebenzi wakhe okuyiwo oyenza ukuthi azwisise izikhalazo zabantu ezikhona ku-constituency yakhe.
Manje isehlakalo lesi ubona ngani sizakwenza ukuthi uhulumende athathe manyathelo bani ukuvikela zombusazo?
Kulelizwe bekuyimvama kakhulu ukuthi ama-politicians ngabantu abazihambelayo nje baziphilele impilo yabo efana lomuntu makhaza, umuntu ongelasikhundla ngenxa yokuthi labo bebephila phakathi kwabantu njalo bengayisabi umuntu njalo bezihambela bengela onogada ngenxa yokuthi besazi ukuthi bethemba umthetho wakulelizwe ukuthi akula nto embi engenzakala kibo. Ngisho nasezitimeleni nasemabhasini besigada labo kungabi indaba zalutho kungelanto emangazayo njalo ukuthi kube njalo. Kodwa-ke uhulumende use wakukhangela masinyane kwaba yinto abazayethula ephalamende nge-next session kuleli viki esiyakilo ukuthi bayekhulumisana bayebona ukuthi bengalungisa njani udaba lokuthi amalunga ezephalamende laphana bazama ukuthi bathole i-protection ukwenzela ukuthi bengabi vulnerable ngendlela efana layena leyi eyenzakaleyo kumnumzana useDavid. Ingakho sebezabona ukuthi sekuyafanele ukuthi bagadwe noma bengasabi ngabantu ababakhona nje emphakathini kungela ndlela yokuthi bavikeleka ngayiphi indlela.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube isizalani seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamatshumi amathathu lanhlanu 35 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba se-Manicaland abalitshumi lane 14. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,398 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19, kuthi abazinkulungwane ezedlula isithupha 6,319 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi idolobho lakoBulawayo selihahabela ukuyafikisa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elithiwa yi-herd immunity elizakwenza kube nzima ukubanjwa leli gciwane ngoba iningi lihlatshiwe ijekiseni yokulenqabela.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi isikhonzi seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan ofike elizweni namuhla kuzohlola ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF zidala monakalo bani. Ufike ngesikhathi kulokuphoselana aqatha phakathi kwebandla leZanu PF lele MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lithi umbalisi wesinye isikolo seHarare uTalent Jingwaru ubonakale kumfanekiso kamabonakude osawasabalala enkundleni zokuxhumana etshaya umntwana wesikolo kabuhlungu waze wamngqikila ngekhanda utholakale elecala emthethwandaba ngomgqibelo uzagwetshwa namuhla. Kwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani VOA Ndebele. Ngiyabulisa kini basakazi lonke, ngithi philani ngomusa wenkosi. Ngiphinde ngibulise labo bonke abalaleli baka-VOA Ndebele. Hayi bantu bakithi, nami ngithenge ngidlulise okwami ukukhathazeka ikakhulu ngomumo wempilo yabantu bakithi esindebeleni, langokwepolitiki khona lokho okokufele sokuhleli kukhulunywa kumanje abantu kulungiselelwa ukuvota. Okokuqala ngithanda ukuthi singabantu basesindebeleni asizameni ukuthi sisukumeni siyobhalisela ukuvota, ikakhulu abantu abangaphandle. Ma ithuba likhona, ngiyacela ukuthi abantu begijime, umuntu egijime ebhalisele ukuvota. Even nangesikhathi sokuvota, umuntu agijime ayovota. Ungakubeka kucace kakhulu kulabo abantu abalama-permit la e-South Africa ukuthi even nasemsebenzini usungakwazi ukuthi ucele mpela ubabonise ukuthi ngicela ukuyabhalisela ukuvota, langesikhathi sokuvota ucele uhambe uyevota. Okwesibili yilokhu okokuthi kulabantu abakithi esindebeleni abayibona ingabazi ukuthi ngabantu abanjani, ukuthi kanti baphila kuyiphi mathebele lindi, especially ubaba uMagalela wona lo okhulumela i-MDC okhulumela oChamisa. Bengimamele inkulumo yakhe lapha kade ikhuluma le nkulumo yakhe eyokuthi ethi yena umzilikazi lo mambo babebambene besenza wonke zonke izinto bendawonye, amasosha ayisuka le kwamambo ezotrainwa ngapha kwamzilikazi. Baba uMagalela lokho okhuluma yebo i-history yakho leyo siyayizwa, kodwa-ke mina isikhalazo sami sisodwa sokuthi konke lokho into yaphela kudala leyo. Kumanje thina abantu basesindebeleni siphila ngaphansi kocindezelo. Mina ma ngikhuluma kanjani, ndi-victim yokucindezelwa, wabona? Ngiyi-victim yokucindezelwa engathathelwa umsebenzi, kwangeniswa ishona, lasebenza ishona ngilibhekile laphaya kungelanto etheni engenalwazi lomuntu engenani. Mina baba uMagalela mafa ngiqala ukusebenza eFollows eVictoria Falls kusakhiwa i-Elephant Hills leya, and then ithe iphela zakha konke le-golf course yakhona, kuyakhiwe nje i-golf course yona leyana i-Victoria Falls yakhiwa inja. Singabantu basesindebeleni kuhlangene labantu bonke bona la
yabi gengi yase Stonkeni gengi yase Sinambiyeni but sakhishwa kancane kancane sakhishwa saze saphela ungahamba lamhlanje baba uMagalela uzafika laphana kugcwele amashona wodwa laphaya sasikhishwa ekuseni kuthe kulesigumula ngeFriday ngeMonday kuyabe kungena igroup yamashona izokhava abantu abakhishwe kwisigumula sona leso so lina baba uMagalela makuthi liyadla kumnandi ngapho kuMDC dlanini lekelani umqondisi zami ukuthi asilweni lekelani umqondisi zami ukusilwela asikhulumele kuzwakala ukuthi sicindezekile ngoba lina lithule sicindezekile lithule kumanje sihlala ngaphandle kwamazwi sihlala kabuhlungu ngaphandle kwamazwi abantu abethu bahlala kabuhlungu bengazani nathi ngenxa ukuthi asilakho esilakho eZimbabwe ngibuhlungu kakhulu ngesimo sakithi esindebeleni la ngendlela abantu badala kumele ukuthi ngabe kuthiwa yini elisimelayo isehluleka ngakhona ukuthi lisimele ukuthi indawo yakithi lathi siphile kiwe njengabantu
angibingelele ku-Studio 7 ngibingelela abasakazi bonke siyabonga umsebenzi omuhle eliwenzayo ukuletha izindaba ebantwini bakithi bese ngibingelela isizwe sakithi sonke umthakazi wonke nje jikelele ngithi bantu bakithi sokuyisikhathi sokuthi sivuke emaqandeni siphaphame njengamaNdebele yebo seleke salotshwa ngegama lokuthi yi-unity unity kodwa kube nini le unity ingasisebenzeli ngoba is beneficiary to abantu bemashona le ngoba bona yibo abathola isisebenzi nakho konke okuhle bazinika bazifaka ezikhundleni kunye ba-occupy le territory izo zonke izinto kumele siqeke kukho konke sikufuna zonke izinto zilungiswa khona le mashona le aliboni yini ukuthi lina liyasetshenziswa ukuthi bona badle babelethe balitshele ukuthi i-unit iyasifaka ikho ngithi bantu bakithi vukani emaqandeni lidonswa nge-chain alibotshwanga phumani yenze okungokwenu nansi iphathi esimile esiyithunyelwe ukuba isikhulule i-MRP nomholi onevision othunyiwe ukuzokhulula abantu besintwini umqondo His Excellency the President Qondisi Moyo sicela liphume silandele yena sichase yena senze nathi okwakithi sibone ukuthi kusisaka sesikhathele ukuhlala singovayisi sesikhathele kulandela abochamisa abangenandaba nathi nabomnangako abasibulala abafuni nokuxolisa siyabonga bantu bakithi ngithemba kuzwana
sanibonani sanibonani kwi-Studio 7 njani ngiyabingelela kuzo zonke indawo bakithi lapho ofinyelela khona umsakazo hhayi ngifuna nje ukudlulisa into encane bakithi engizwe ikhulunywa ngomagalela mafama ethi abantu bakomthakazi asivoteni sikhiphe izanu umbuzo wami uthi kuwe baba magalela mafa kathi izanu yafakwa ngubani embusweni ngabantu bakomthakazi na ngoba ma ngikhumbula kahle abantu bakomthakazi babebhuqwa bebulawa yilo leli qembu okuthiwa yizanu PF abantu basesishonini bejabulile kuyinto emnandi kibo belivotela belifakwa embusweni so engifuna ukuthi ube kwazi baba ikuthi thina njengabantu bakomthakazi asisayingeni indaba yena yokufuna ukukhipha izanu sikhipheleni izanu yenu njengabantu basesishonini njengokuyifaka kwenu thina iz-MRP okwethu esikufunayo sifuna ilizwe lethu lakomthakazi yiyo i-agenda nje esingayo okokukhupha izanu nokokuvotela u-MDC hayi ngokwenu magalela mafa labantu baseHarare cela liphume ekuhlukumezeni umqondisi moyo isicelo esinaso leso ngiyabonga ba
kumele abakhayethi kumele amthokoze omuhle sanibonani zithumilani mabuyani kalanga ngikupa khona mutlhokayina ngikupa khona mutlhokayina nka ka boadi na la mme ga nka ka roga ope mme ke batla gore ke supe sengwe go fa nzama kuchaza udaba olunye kancane bafethu ubaba umqondisi moyo umongameli we-MRP mthokazi Republic Party siyamesiseka ngamandla wonke rimusala murahu ramuthomba mi hela na girati gore a ne a phatisanya le bo di-vice spokesperson ba MDC Alliance ngoba uMagalela Mafa akakho ezingeni likamongameli we-MRP sicela ospokesperson be-MRP babuelele thutego ya rona ya MRP nako tsotlhe re lapile gona re utlwa hela gatuna fa go na le thulaganyo ipe e amana le MRP kuta modautina wa rona a tla boela party ya rona nya asifune njalo uChamisa sikaze simbone khuluma kuma studio 7 uChamisa uthuma abafana bakhe osibanda omagalela mafa lalokhu fa ngubani lo uNkululeko Sibanda kanti umhlonza kana abantu abakhulumela iqembu noma bamkhulumelayo na sicela kulungisiswe iqembu le MRP sekubabhakanye kufa tokumbila dumbu tokumbila chose kuthi kuthi president yethu ihlonipheke tohaka kuthi kube nebalebeleki banolebelekela mthungameli wethu ayigogo kwakunothandwa ukuthi president unogala ebe liye onolebeleka atohaka isithi libatobeni atohaka chose tokumbila chose kuthi kugale bonetani bayapha tek bayapha bo spokesperson bo Mr. Moyo velile moyo ndiye spokesperson weqembu lethu sicela ke ngisikhumele siqembu ikhadi zonke kuyalebuka Dalumba Daboka ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasenetha edalele Melika ahluzisisa umvukela owenzakala ngozibandlela lapho abalandeli baka Mnumzana Donald Trump beze bavuke eseganga bathi uTrump ulakho ukumiswa phambi kwaleli dale. Abasekeli bakaTrump ababalisa ipholisa elilodwa batholakale belamacala omvukela. Lokhu kwenzakala kulobufakazi bokuthi uMnumzana Trump elokhu ephethe ibandla lama-Republicans esidukwini. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uMnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona uTrump elokhu enamandla na ebandleni lama-Republicans.
Ye, kuliqiniso ukuthi Donald Trump ebandleni lama-Republican ulokhe elamandla ele support eningi ngoba ya ngempela masikhangela ukhetho luka 2020 uTrump even though wadliwa ngumongameli uBiden kodwa ama votes akhe a increase from ukhetho luka 2016 okuthi ukuthi ama Republican amaningi wavusa ama Republican amaningi maybe abantu abadile ngasela sifiso sokuthi bavote wabenza bavuka again baqala ukuthi labo ba participate kuma elections sokuyatshengisa ukuthi ama Republican amaningi avumelana lama policies akhe lendlela enza ngakhona ipolitics zakhe kodwa even though ama Republican avota ngobuningi bawo badliwa ngoba ama Democrats lawa aphuma ngobuningi babo ngoba bengathandi ama policies ka Trump. So ama Democrats asebenzisa esikuthi critical mass bavusa abantu abaningi ukuthi hey lingalala la lo muntu lo uzoqhubeka esenza izinto elingavumelani lazo so asambeni siyovota and ama Democrats avota bebaningi kodwa yesiphawa kuma Republicans ngempela ulokhelayo Trump.
Ubona abalengqondo efana leka Trump kubandla lama Republicans ubona bekhona yini kumbe nguye yedwa nje uTrump?
Ngeke ngithi mina ama Republican amaningi avumelana especially sengisitsho ama politicians abaku Senate abaku Congress abaku ma state legislature o governor landlord abaningi bakhona abavumelani le politics zika Trump kodwa because i base ivumelana lazo politics zika Trump bayathanda indlela ayikhuluma ngakhona ngezinto the way uya appeala to ibase yama Republicans. So because u appeala ku base la ama politicians angama Republican, they are now forced ukuthi bavumelane lento ezenziwa ngo Trump ukwenzela ukuthi labo bajabulise ibase ukuthi bathole ama votes ngoba naku siya kuma midterm elections ngo 2022 next year. So ama Republican afuna ukuthi awine back i-Congress bawine back i-Senate and sebe sevalweni manje ukuthi bangayekela ukuvumelana le base njengoba ivumelana lo Trump kusho ukuthi bazodatshukelwa and therefore se pom kuvumelana lakho but zabona abaningi musi bemsolo Trump especially after insurrection ka January lana January 6 lapha u Trump ayezama ukuthi achaye ikhu ngendlela eziphansi so wahluleka ke lapho abaningi bakhona bamsola kakhulu bakhuluma public labo Mitch McConnell leader we Senate ongum Republican bese kusiba lo Matthews lo oy leader gu Congress la wa bamsola kakhulu Trump ukuthi hayi into ayenzayo leyana is undemocratic but okwamanje sekuyi survival of the fittest.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani eyamaChina eSinohydro kuqhubekela phambili. Sifundo bani singatholwa ngele Zimbabwe kumkhankaso okhetho lokudinga amakhansila kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.